VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kuNtulikazi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adubule abulala abantu abane abanakanelwa ukuthi izigebengu ezintshontshe imota edolobheni leGwanda namuhla. Abasebenza lozulu esigabeni semandebeleni vathi baphatheke kabi ngokuthi izigaba lezi yizo ezilokhe zisilela ngenani labantu asebebhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli weleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi uthi indlala iyo ebangela ukuthi abeZimbabwe badale amacala kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi adubule abulala abantu abane abanakanelwa ukuthi izigebengu ezitshontshe imota edolobheni leGwanda namuhla zihlomile. Isehlakalo lesi senzakale ngehola lesithathu emini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi baza kwethula imininingwane egcweleyo ngalolu daba ngokuya kwesikhathi. Kodwa amanye amapholisa eGwanda atshele iStudio 7 ukuthi abane laba bebehlome ngesiphamasu sombhobho esingadubuliyo. Sixoxele ukhansila weGwanda uMnumzana Justin Mashale.
Ya, liqiniso ukuthi ubugebengu sebubhahile njalo lamasela angikhona sesingathi lokhu ngesilungu athi ase-sophisticated. Njengedolobha lakithi leGwanda sasingakwazi lokhu, sakumela into enjalo, into esezikhona namhlanje. Kodwa-ke mina ngokubona kwami ukumemethekisa ubugebengu lobu yibuyanga belizwe, yikuswelakala kwemisebenzi, yikungasebenzi kwabasekhtari, yiyo yonke nje ukuthi ilizwe lakithi selisuke labonakala kwezombusazwe, kwezenotho, sosiyale nabo sokuafektha abantu. Ubugebengu buhambelana ngendlala, buhambelana ne-poverty, buhambelana ne-misgovernment. So zananzela ukuthi nave umhlambi kazalwesile kusemahlangeni, zonke izinto lezi siyazibona. Kodwa-ke ayisiko sokukhangelileyo, kungalungiswa indlela ebizela ukuthi ngayo kubuze zomnotho, nakhonokho ungabona sokusehla.
Kahle kahle udaba lwembhobho le esigcwele ndawana yonke, abantu babamba inkunzi behlomile, ivela ngaphi kahle kahle limibhobho?
Yikho ngifisa ukuthi uzananzelele ukuthi ngavele kulendlala labantu abaziphathi ngendlela eqondileyo. Uzananzelele ukuthi labona labo mhlawumbe veleni abafundele ukusebenzisa izikhali, ngenxa yendlala bayasuka ezinkambeni, basuka endaweni ezijileyo, bagcineni yina le mpopho kumele isebenze ukuvikela abantu, kube yiyo esibulala abantu. Kati-ke ungalokusezomnotho uzananzela ukuthi konke nje kuyalunga. Siyake sibone ukuthi amaphosa abanjiwe esebenzisa ibhobho, amapholisa abanjiwe esebenzisa ibhobho. Kodwa-ke konke lokhu kubangelwa yikonakala komnotho.
Ukudubula ngenjongo yokubulala mhlawumbe okungaba kusenziwa ngamapholisa esingathi shoot to kill, ubona kungaphathisa yini ukuqeda lolu daba ngaphandle kokulungisa umnotho?
Yikho sithi lezi zimpawu ezithengisa nje ukuyehla komnotho. Le shoot to kill labo mhlawumbe babesebe novalo bezisabela, kanti-ke ayisikho vele ukudala konke lokho. Singalungisa lokho esithi i-governance, singalungisa ezomnotho, konke nje kuyasiphelela. Hatho kabonandela lokho nalokhuya.
UMnumzana Justin Mashale ngukhansila weGwanda. Abenational TV control namuhla bamanyanela bekhansili yakobulawayo ekusunguleni uhlelo lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba ituberculosis. Lolu hlelo lubikwa luzaqhutshwa okwensuku ezilitshumi ezilandelayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abekhansili yakobulawayo bencediswa ngabogatsha lwezempilakahle kuhulumende baphakathi kokuhamba ezindlini belimukisa uzulu ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa ufuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Lolu hlelo lu hamba ebantwini ephakathini kuyimota ele mobile x-ray kanye le-lab lapho esizafika khona siyenelise ukwenza ama-test for umkhuhlane we-TB.
Uqhubekele phambili echaza ukuba basebenzela ngaphi lokuthi ngubani ongangena kulolu hlelo.
Nxusa abasempilakahle, i-healthcare workers abaphila negciwane le-HIV, people living with HIV, diabetic patients sitting balethukela ngesindebele, minors and ex-minors, laba abake basebenze emgodini, bese sinxusa njalo ex-prisoners ababesentolongweni, lalaba abasentolongweni kathesi, lalaba futhi aloke besebenza labantu abasentolongweni esingathi ngama-prison workers, bese sinxusa njalo ukuthi abantwana angani ba-malnourished ama sites la ngama shopping complex, lama terminals, ama clinics wavalile Intumbane, EF Watson, Mzilikazi, Northern Suburbs, Country Park, Emakhandeni, Njube, Magwegwe, Nkulumane. Siyakhuthaza futhi umphakathi ukuthi nxa ebuya nanzelele ukuthi siloke siphakathi kwe-COVID-19, sinanzelele ukuthi sigqoke ama mask njalo si-sanitize.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Izibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba abe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangela ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye beseginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine, ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine treatment.
Inani labantu abelatshwa i-TB lababulawa yiwo likhanya liqansa okwethusayo kule minyaka.
Uhlupho esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB, abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele i-special umnyaka lo odluleyo u-2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo, i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafumanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
abasebenza lozulu ezigabeni zeMandebeleni bathi baphatheke kabi ngodaba lokuthi izigaba lezi yizo ezilokhe zisilela ngenani labantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka 2023. Amanani ethu leZimbabwe Electoral Commission izolo aveza ukuthi Matabeleland South iyo esemsileni ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 267,000 ilandelwa lidolophu lakoBulawayo lona elilabantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose yamathathu 270,000. IMatabeleland North yona ikuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 340,000. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abafika phose isigidi 952,000 lilandelwa yiMidlands yona esibhalise abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 763,000. Asebebhalisile elizweni lonke jikelele bayizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo njalo engusomabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu.
Mboni ngani umthelela walokho ukuthi umhlubulo nje wangapha ezansi kwelizwe lakithi ulabantu abahlukuluzwa kakhulu yipolitics, inhlelo zepolitics. Ikakhulu kusukela khonaphana kugugurawundi lakuma-elections, i-electoral violence, inanzelela ukuthi abantu laba bahlukuluzeka kakhulu. Yikho sokwaba lo mthelela wokuthi nxa kukhulunywa ngenhlelo eziphathelane lama-elections, abantu bese bengathi bahlehlela emuva. Ngicabanga ukuthi kulo mthelela wezodlame, kulo mthelela wezokutshaywa kwabantu, kulo mthelela wezokubulawa kwabantu. Yikho sokusenza abantu nje nxa kukhulunywa ngokubhalisa ethethweni bethi aphose akuzi ukuthi intalutho kodwa kuzabuya lo dlame.
Kodwa ezepolitiki zilungiswa yipolitiki baba Ndlovu. Abantu nxa kuyikuthi balokhe belokwesaba ngoba besesaba ezepolitiki ezabangela udlakela, kaba kunanzelelwe yini ukuthi bangakuguqula lokho kwesaba kuphele ngokuyavota mhlawumbe bavotele uhulumende abangamesabiyo?
Kuqakathekile sibi liqiniso lelo olitsho kankomo ukuthi khathesi ngananzelela ukwesaba yiso isizathu engisinanzelelayo esilomthelela wokuthi abantu bahlehlele emuva. Now umsebenzi esesilawo thina njenge-civic society, njengabadala, njengenhlanganiso nje ezithiyethiyeneyo, ama-churches, i-business, ukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa ngoba phela akusoze kutshintshe simo ukubaleka kumbe ukuthi uhlale ngkhaya ugoqe izandla ukhale. Kuqakathekile ukuthi singakhuthazi kuphela abatsha bona besithi abalangwabi ngwabi kodwa sithagete wonke umuntu labantu abadala ukuthi bakunanzelele ukuthi kuqakatheke kangani ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi barejiste uvota.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi njalo uyisakhamuzi sakoBulawayo. Ukuhlaziya umumo weMatabeleland South isixoxelo wake waba ngumeli wegwanda ephalamende umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udubo lungaba sendaweni ezithize nje Nkomo labalale okokuqala. Iningi labantu abalazithupha zokuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lokunika abantu izithupha lwalusilela abantu bayakhumbula okwaba lesikhathi labo wathi izithupha kazitholakali, imishina ifile. Yikho lokhu sibile mboni yokunye kungaba imbangela yokuthi abantu bayebalutshwane. Okwesibili, njengoba siseduzane le-South Africa leBotswana, iningi labantu abatsha ngokuswelakala kwemisebenzi basuka bachaba imingcele baya emazweni wona lawo engiwaqambileyo besiyadinga ukuziphilisa. Ngibone ngathi-ke okunye ungaba yikho lokhu. Njalo okunye okungaba ludubo yikuthi abanye abantu sebediniwe into zokubhalisela ukuvota ngoba bayakuthi esithi ngaze sibhalise sithini kakuyitshintshi lutho. engathi i-registration fatigue ngesilungu. Zona lezo izinto yizo ezidumayo lokuthi abantu babona le misebenzi engabikhona ithathwa ngabantu bokuza babe sebenza imali bavota sezokuthi intshe lutho. Phela amajaha la otekeja abasebenza emagangeni bawutshenta abanazo isikhathi sokuthi benze njalo bona badinga imali. Yizizathu mina engizibonayo engathi zibangela ukuthi abaphusela uvota baye balitshwane.
Ukubo tshekeja bonabo abathe baphatheke ngokudinga imali ila kulabo abathi sebediniwe ngokuvota ngoba kulatshintsho olubakhona esikhathini esiningi kukhona ongathanda ukukutsho kubo yini?
Engakutsho yilokhu ukuthi nxa umuntu esezimisele ukudubeka aze ayekufa yibo angatsho njalo. Kodwa okhangelele ukuthi impilo yakhe kumele iguquke ngoba yena utekeja sozahlale engutekeja amandla ayaphela. Kuzaphuma ukwenza okunye ngoba laphana kulapentsheni akulani akukaziwa lokuthi kuyaphumani ngamadayiza nje ngamakhasi ukuthi nxa edobhile udobhile. Engingakutsho yikuthi okwanonisa ingulube kakwaziwa ngubani owaziyo ukuthi enxa bangabhalisa babhalisele ukuvota udubo lwabo lungaphela. Phela ukuvota kukhangelelwe ukuthi luqede udubo lwabantu.
Kumnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeli weGwanda edalele ephalamende. I-ZEC ithi ama-ofisi ayo avuliwe elizweni lonke jikelele kulabo abalesifiso sokubhalisa. Umongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokhwesi Masisi uthi indlala yiyo ebangela ukuthi abeZimbabwe badale amacala kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane. Uthi izitsheziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zeZANU-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla yizo njalo ezidala ukuhlupheka kuZulu. Kubika umqondisi Dube.
Umongameli Masisi kade ekhuluma esimulali emzini oseduze lomncelo weZimbabwe ngolesibili esikhathi ekhuluma ukukhathazeka kokuntshontshwa kwezifuyo. Amazwe amabili aphakathi kokuzama uqeda udubo lokuntshontshwa kwezifuyo emzini esemnceleni eleBotswana kuyilwe elihlaba umkhosi ophezulu. UMasisi uthi bahlale phansi babona ukuthi indlala eZimbabwe iyo ifuqa abantu ukuthi bengene kuleBotswana bezodala amacala okugoqela ukuntshontsha izifuyo.
Kana nthe nguya gore ebe go tla go tsatsala go kono yana go utswiwa ke manokonoko a khamolelotse tlala o bo ipamo
kutaba lokuthi ba wenze yo abakwenzayo indlala lani lingazifaka ezitatulweni zabo ngenzakala la yini izindlu ukuthi ezakhileneyo okonke okonakeleyo kulungiswa ngomlomo.
UMasisi uthi ukuhlupheka eZimbabwe udala iziyeso zenotho ezetheswa abanye abezanu PF ngakho kumele ziyesulwe uze umumo womnotho ube ngcono.
Ne ra tlhologanya ka pele gore ba na le mathata a itsholelo gore ba mo pitaganong ka gore ba pitagantswe ke mo ka sekgwa go bulang di-sanctions.
Asiyanenzelela ukuthi bayahlupheka lokhu kungenxa yama-sanctions afakwayo yikho sisithi kumazwe angentshonalanga awayesuli ama-sanctions
lasiyana gore ba tlosolose kgaosetso dipapadisano le Zimbabwe.
Uqhubeke esithi phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo ukhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa omtshele ukuthi kulokubambana phakathi kwabeZimbabwe labeBotswana ekudaleni amacala. UMasisi uthi uvumelana lomnangagwa ekhuze esithi abeBotswana bayekele ukubambana labeZimbabwe ukudala amacala. Uthi eleBotswana seliqinise ukulinda emngceleni sekulamasosha lamapholisa njalo lokhu sekuqale ukutshengisa isithelo ngoba amacala okuntshontshwa kwezifuyo ayiseqale ukuyentsha. AbeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Ntokozo Thebe bavumelana lomongameli Masisi ukuthi amanye amacala adalwa indlala kodwa uthi ayisiso siqokoqela
ukuthi umuntu asike lapha awone hayi kabe kuvele kwinzala layo esuka kibo ekuzalweni kwakhe hayi ukuthi umuntu angadevelopa ulutho aluqalisele selapha vele ekhule engalwenzi ekibo hayi lapho ngiyayala mina.
Kodwa uthi uhlupheka kwabeZimbabwe akudalwa isiso zomnotho kuphela bekhomba ibandla leZANU-PF ngomunwe.
mass sanctions was caused by the ruling party, ZANU-PF. Indaba yokuthi siqambele ilizwe laseZimbabwe amanga sithi kuyilokhu lalokhu ayisikho. Ilizwe leZimbabwe is being affected by the crime which is done by party ekamnangagwa labo Robert Mugabe, ZANU-PF. Yiyo enze saphuma saba la.
Sekuzaba lemitshina yama-drone alinda emngceleni okungadala ukuthi labangenayo eBotswana ongekho emthethweni bebhekane lobunzima. Ngokunjalo uMasisi uthi ikomiti ebona ukuqedwa kwentshontshwa kwezifuyo phakathi kwamazwe amabili izahlangana emzini esemngceleni ngoNcwabakazi. Masisi lo mnangagwa bazahlangana ngoNhlolanja omnyaka ozayo behlaziya inqubela phambili phezu kwalolu daba. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele eBotswana.
Live Talk Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngokwethulwa kwemali yegolide esithengiswa eZimbabwe, ama gold coins. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsele kamongameli wele Melika uNkosikazi Kamala Harris wethekelele edolobheni ele Highland Park esigabeni se-Illinois ngolwesibili. Ngemva kwesehlakalo sondoda ovuke ubhova wadubula abakade befola bethakazelela ikhefu lokuthola uzibuso waseMelika elika 4th of July wabulala abantu abane kwalimala abambalwa. Isikolo sikamongameli weMelika ese-White House sethule umbiko ngolwesibili othi umongameli Joe Biden lokho esacabangisisa ukuthi aguqule na kumbe hatshi imithelo eyafakwa ngowayengumongameli Donald Trump emzameni yokuphathisa kudubo lokugudika komnotho welizwe. Isikhulumeli sogatsha lwendaba zasekhaya kwele Melika uMnumzana Ned Price ubika ukubana uhulumende welizwe lakhe ukhathazekile kakhulu ngokungazinikeli kwele Iran ekulandeleni iziqondiso zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear ezivunyelana kunkulumo zamazwe omhlaba ezilokhu ziqhubeka. Ube ngunobhala jikelele wenhlanganiso elawula umsebenzi wokuthengiswa lokuthenga kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele e-OPEC uMohamed Bakindo ubhubhe ngolwesibili olwedluleyo. UBakindo ube yisizalwane sakwele Nigeria ubhubhe seleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu 63. Ubikwa ube esezafika emaphethelweni wokubasesikhundleni sokuba ngunobhala jikelele wale inhlanganiso. Imfa yakhe kungazange kuzwakale ukugula kwakhe yethuse abaningi abakumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele bemfaza njengomuntu oyeliqhawe emsebenzini wakhe.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosikazi Siphiwe Mafusithole odabuka eFilabusi esabelweni seMathebeleland South osebenza kwele Island. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Zalwa eFilabusi eGwatemba kumafu ube kuthemba abaningi bangakwazi kwakuthiwa yi-Ivy Farm. Yilapho engizalwa khona. Kukanti ngikhule ngiphakathi kweGwatemba leJulube, eJulube kulapho kuzalwa khona intombi engizalayo, izalwa eJulube leStanmore eGwanda. So ngingumntwana weMathebeleland kakhulukazi ngoba ngikhava yonke. Ireland kwaqala kwabuya ubaba ebuya ngomsebenzi, kwakuyisikhathi amazwe aseEurope esa-advertiser sibili kuchronically khonaphana ngokwayo. Yilapho ngaqala ngathola mina umsebenzi. Kodwa ubaba wangavuma ukuthi ngiwuthathe, ubaba wasephinde ethola ke laye. wase uthatha wabuya yena nangase ngilandela. So sabuya on professional grounds.
Kudala kakhulu wafika khona.
Kudala, I think it was in 2001 kuqalisa nje into zokuhamba e-Europe lezi ngemsebenzi.
Ye, kunjani ukusebenza khona apho e-Ireland? Njalo sizo sizo.
Ukusebenza ngapha kuhle kakhulu ngoba iholo la ngkhona mangamabi it's really worthy or more than worthy esiya bese kukhangelela isikhathi esiningi. Mina umsebenze ngwenzayo ngayenza i-hotel catering e-Poli lapha. Ngithenge i-hotel catering, ngithenge fika lapha, ngafika nga-continue with the same job, ngisebenza e-St. Vincent University Hospital. Ngase ngiqhubeka ke esikolo, ngaya kwenza i-dietary management. Yilapho ke sengisebenze esibhedlela ke full-time, sengena kweze-dietetics. Sengikhangela ke ukudla kwama-patients in relation to their illnesses.
Ye, kutshoni kona kuyabukhangelani kakhulu ukuthi udube nxa ebulawa luzwane kumbe
ngiyabe ngikhangela ukuthi sithi udube ubuyile esibhedlela ewodini engisebenza la kiyo. I need to specialize in that. Ngibe kwazi ukuthi sithi nxa kuyikuthi ubulawa yizinso, ngibe kwazi ukuthi ukudla enza kupha khona okwenza izinso zibe ngcono yikuphi, okwenza izinso zisuke zibe lodubo kakhulu yikuphi. Ngalokho ke sesiya specializer, ukudla kuyafana nalomuthi. Ukudla kuyabulala, ukudla kuyaphilisa. Ngingathi generally umsebenzi wethu siwenza. Kumele sikuthi ukudla okuza kwenza uphole, ube ngcono, usile masinyane.
Kunzima kangakanani umsebenzi lo?
Ayisho umsebenzi onzima, ngumuntu okholwa engathi Christian. So kungumsebenzi okujabulisayo, uyabona ama-results akho, ubona ukusiza kwakho umuntu ngemva kokuxoxa laye, umcebisa ukuthi adle okufaneleyo, umbuka esidle okufaneleyo kumbe ngongasamelanga isawudo, umncenga ukuthi angadli isawudo, uzucina usubona ukuthi hayi nansi into iyasebenza, umuntu usesiba ngcono, umzimba ubusuphenduka kumbe usiba yiphefulu kumbe ususiba mnyama ngokubuthelela amanzi, kodwa nanka amanzi lawana awasabutheleleki ngoba umuntu kasadli isawudo elingcono. Ubone nje ukuthi sokusiba lempilo, umuntu sezaba lempilo rather than ukuluza impilo. So ungumsebenzi nje le job satisfaction ngokwa.
Nga umuntu efuna ukuthi avele umntwana akangene emsebenzini lo kumele enze?
Isikolo Mthembu, kumele vele uhle umtshele kuhambane eseprimary kuyavalwa ibhuku akudlalwa. Avale and then akhethe lama courses ahambelana lawo nalo umsebenzi akhona nje maningi.
Anje ngawaphi?
Even in hospitality management, ngoba nxa wenza hospitality management like in my case, usuka ususiyafunda umnyaka owodwa kuphela ukuthi wecele khona. Nxa kuyikuthi khona uyabuvela usufuna ukuthi uqalise ngabo dietary management, uyenza ecollege lapha mbona yi-5 years.
Yes, ngathi uthatha i-math, uthatha i-science, uthathani?
No, ama-sciences. It's a science subject, ama-sciences.
Yes, khuluma labo abantwana abafisa ukuthi bayenze khonokho. Kuma labo khona apho bachile.
Abantwana ababefisa ukuthi khona benze amakhosi njengalawo kumele vele bangakhethi ama arts, bakhethe ama sciences. Avele ahla yenza biology, o chemistry, o science esikolweni. A concentrate kakhulu la ku English is very very important ilokhu zeni English kuma lokhu zeni kuma courses anje ngoba yilo nje ulimi osolwaphumelela ukuthi lincinte ezinye lwenza umhlaba ubambane with the common language. Yiwo ama subjects aqakathekile, so babe bemele bapase ona la ama subjects with five flying colors, it will give them an added advantage. Kodwa nxa kuyikuthi engosuke wafuna ukuthi abuye azongena through catering like what I did, uyakwanisa ukwenza engama arts because i-catering can be a business subject, yangena kuma arts. Kodwa uthi nxa esephambili ke esesenza sokungo his hospitality management asebegoqela wonke, then usezamele a-ede lomunye umnyaka.
Unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole udabuka eFilabusi njalo uhlala kwele Ireland. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.